sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Mina ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 23 Mpandula. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
We desire to be a friend to all and an enemy to none.
Abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi ngaphansi kwezubukho kobulawayo bakhala ngokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Imoto zabantu ziyachaywa, ziyabulawa, akulanto yenzakalayo ngalokho. Phezu kwalokho, imoto ezimele zithwala abantu kazikho.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya edinga ukuqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu hathi alombuso okhululekileyo. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi bephansi kwezubukho kobulawayo bathi bahlukunyezwa ngamapholisa weZimbabwe Republic Police Traffic. Njalo lokhu kufaka impilo zabantu engozini nxa bebaxotshanisa befuna ukubabopha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zakobulawayo lazo ziveza ukukhathazeka ngokuphathwa kwabezimoto abazimeleyo, kodwa uhulumende yena engela ezinye indlela zokulungisisa ukusilela kwamabhasi lemichova esebenza phansi kwenkampani yakhe yamabhasi eyezubukho. Isakhamuzi sakobulawayo eluveve umnumzana Maluba Mhlaba usola isandla esilukhuni samapholisa.
Ya lokho kwenzakalayo engubone kusenzakala izolo, imota zabantu ziyachaywa, ziyabulawa, akulanto yenzakalayo ngalokho. Phezu kwalokho, imota ezimele zithwala abantu kazikho. Kuyesabeka lokho, asazi ukuthi kathi sokujinga kungakhanyi lokuthi kathi sasithi siyalwa sasilwelani ngoba by right imota kumele zibe lama permit, zibe lama certificate of fitness, zibe le passenger insurance ukuze zisebenze. But nxa abantu bengasavunyelwa ukuthi basebenze, kutsho ukuthi phela bonke la abantwana kade bephila lemuli zabo ngezimota ezitshovayo, so kumele bebe yizigebenga phela, yibo bazabe besibamba inkunzi. So uhulumende nxa engakunanzeleli khonokho, that is dangerous.
Okugcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi semzini wePhumula kobulawayo, uNkosikazi Phumuzile Ndlovu.
Kodwa iyahlupha kakhulu, kakhulu. Kunje ekuseni ubuya nzima, ma uye emsebenzini uhamba nzima, ukuthi uze ungene edrobheni. Le khona i-transport amapholisa awayifuna, ayifunakala, ayikho emthethweni. So iyabe igijinyiswa ngamapholisa, kusenzakalani, into engafaka abantu ezingozini. Le-transport lesayiphiwa igovernment ekazubukho. Iya sibona iyaphela, sikwazi ukwenzakalani.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esilemota ethwala abantu, umnumzana Melusi Nyathi uthi amapholisa abathwalise nzima ikakhulu enzikini yedolobho.
Hayi, indlela amapholisa ayenza ngayo, hayi, inhliziyo yami njengesizalwane sakobulawayo ibuhlungu. Ubuhlungu kakhulu, angazi ukuthi kwakhona uhulumende yena uthini nxa ebona amapholisa arasa kangaka abantu. Angazi sibili ukuthi yena uthi kurayithi kuthatha amatraka ayi-2 karakata zamatraka zigijime phakathi kwesenta lapha ethawuni zicotshanisa imchova, ziphose zitshaya abantu. Kuba nzima, abantu sebehlezi bahlalele evalweni, kathesi bahlalele evalweni abantu ngoba abasakwazi ukuthi okuyikho yikuyini.
Umongameli wenhlanganiso emela amalungelo abafundi eyeZimbabwe National Students Union, umnumzana Benon Ncube ukhuthaza uhulumende ukuthi adinge ezinye indlela zokulungisisa ukusilela kwezimoto.
Uhulumende ngesikhathi eletha uZupco wayesithi yena uzolungisisa indaba yokuthi i-transport ama private operators abesedulisa kakhulu i-transport into engiyakhona ibisikhwele kakhulu. Wathi yena uletha ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okusokusithina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport. Kodwa kathesi nxa sesikhangele-ke isibuyele yalingana naleyo ama-private operators osokutshengisa ukuthi uZupco akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzowenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa. Okusho ukuthi kathesi ngesimeni esikiso akusela ncedo uhulumende alwenzayo when it comes to transport, but instead laye usefanele ukuthi i-private operator ngoba sokufanana nje intengo zonke.
Amapolisa akobulawayo njengawo wonke emadolobheni amaningi aweZimbabwe basungule umkhankaso wokubopha izimota ezingela ama-number plates besithi yizo ezisetshenziswa ngamasela ahlomileyo lazo zonke izephulamthetho. Kuphansi kwalolu hlelo amapolisa ahle aqinisa ukuzinyela abemichova lamabhasi abangasebenzi bephansi kweZupco. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umbongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe lakhe lifisa ukudlelana kahle lamazwe entshonalanga lamanye wenze imhlangano embalwa izolo eMelika lenkokheli zamazwe abikwa esephula ilungelo loluntu aqoqela eVenezuela. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa kukhanya iqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu hathi yalombuso okhululekileyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ekuluma emhlanganweni wamazwe omhlaba wonke jikelele we-United Nations General Assembly izolo oqhubekela phambili eNew York, uMnangagwa uthe ufisa ukuba eleZimbabwe lidlelane kahle lamazwe ajiyeneyo.
At the international level, Zimbabwe has adopted an engagement and re-engagement policy. The policy is underpinned by the principles of mutual understanding and respect, cooperation, partnership, and shared values with other members of the international community. We desire to be a friend to all and an enemy to none.
Kodwa lokhu kucothozwe ngabantu abaningi abathi uMnangagwa ofisa ukuba eleZimbabwe kubekele phambili lidlelana leRussia, eleChina lamanye amazwe ancedisa ukuba ilizwe lithole uzibuse. Ngokwamanje kukhangelelwe ukuthi uzahamba kweleCuba lapho zakhulumisana lenkokheli yakuleyo lizwe ngokutshiyeneyo. Amazwe entshonalanga ethesa inkokheli yebandla leZANU-PF izijeziso zenotho. Unkosazana Khethiwe Bhebhe olandela ezombusazwe uthi
ubudlelwano abuthiwa abucelwa, but abantu ngendlela abakubona uyiyo ngakhona yikho okwenza ukuthi bafune ukudlelana lawe. Ungabona usudinga usugogoda ukuthi ngicela ukudlelwano lokungane, kuyabe sekuvele sekule abnormality khonapho okunye okungahambi kahle.
UMabhebhe uphinde wathi
especially kuma-super powers, he's not in good books with them. And I think he knows ukuthi kuyabe kumele ahloniphe ilungelo labantu okokubala, abambe kuhle ezomnotho nohulumende bakhe, yekele ukusena nokudlwangudlwangu. Abantu babekele le-freedom, kube le-democracy elizweni. Automatically watelwa ukuthi kumele enzeni, and uyakwazi ukuthi ubudlelwane benziwa ukuthi elizweni kube lenkululeko yabantu okuthiwa i-democracy elizweni, amise o-political violence and be-likes engasafisi abantu automatically alone akwenze nje kube possible ukuthi lama-investors abuye, ngoba okufanayo bayakwanisa ukuthi Zimbabwe is open for business. Bayebekhuluma to the outsiders, but uthole ukuthi locally kunje ngakhethi kule nkinga zonkezo zamachina, those things okugebha khona amachina. Bakhona abantwana beZimbabwe abafundela those same things ezimayining, but they don't get such tenders.
Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF uthi uMnangagwa usebenza katalala ukwenzela ukuba eleZimbabwe lidlelane kahle lamanye amazwe.
Indaba yokuthi akukhulumisane lamanye amazwe elungisisa ubuhlobo, elungisisa ubungane, elungisisa ingqubela phambili. Uvele wawuqala ngo-2017 engena ku-Restore Legacy. Wabuya wangena njalo ngo-2018 evotelwa i-term yakhe laphakathi kwayo. Into yokuqala avele wayethembisa isizwe, le nto ayethembisa amanye amazwe avele esebenzelana nawo ne-SADC. Kwaba yikuthi khona uzaba nesikhathi eside njalo uzinikele ukuthi ayenze ukuhlanganisa amehlo, bayenze ukukhulumisana, elungisisa lapho okwakuphambaniseke khona.
UMasaba uthi eleZimbabwe lilakho ukudlelana lamazwe edesa inkokheli yebandla lezanu-P F izijeziso zenotho.
Ngakho-ke kuvele kufuze kube khona, ngoba sikhala kathesi ukuthi khona akuyakwazi ukuthi thina sukusela 2000 kathesi 22 years sikuma-sanctions, sivalelwa ngabo-America nabo-Britain labangani babo. Yikho lapho upresident akhuluma khona ukuthi uzayenza i-re-engagement. Ukhuluma ngendaba yalabo bantu abavele basigocela imigoqo yama-sanctions angazange avunyelwe i-United Nations. Ukuthi khona kanti kutheni nxa kuthi kwakuyindaba yethu sithethe umhlabathi wethu, athi vele kwakuvele kukhona kuvunyelwe ukuthi umhlabathi uzabuyela ebantwini. Kodwa o-Britain kabasafuni lokuthi senze khonokho, azame ukuthi akukhulumisa ukuthi a-a ngingakhohlwa futhi lani umhlabathi eliphakathi kwawo abantu analiwuthethe, naliwuthethe ngodlakela. Kathi sikhuluma kunje silamakhanda ezinduna asemazweni khona ngapho ama-trophies okufuza ukuthi ngakufika ngokuya international law. Ngakuyadingakala ukuthi abantu ababulala bonaba bantu bangaphi, kambe bahamba phambi komthetho yini ukuthi bejeziswa ngendlela yokuthi bangamaledar.
Okwamanje uthi eleZimbabwe lidlelana kahle lamazwe amaningi,
uthi o-Cuba, o-Russia, o-China bahlezi beyabangane. Angaze akayikhulumisana nabantu avele ahlezi beyabangane bakhe.
Umlangagwa labanye bakhe bedeswa izijeziso zenotho ngamazwe entshonalanga abedesa umlando wokungaqhubi kahle ukhetho lokwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, nginguKip Stube.
Kusenjalo umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-77th Session of the United Nations General Assembly osungulwe mhlaka 13 Mpandulwane lonyaka usufika emaphethelweni. Amalunga ebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change aseMelika athi lisasekhona ithuba lokutshengisa amazwe omhlaba ngokwenzakala eZimbabwe lapho kuphulwa ilungelo loluntu, kuhlukunyezwa njalo kubotshwa abelimbono ehlukene likahulumende. Bathi namhla balomhlangano ozabe lezikhulumeli ezigoqela ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ezivele eZimbabwe ezizachasisa isimo esiselizweni okwamanje ngokuphathelane lodlakela osolubhahile ngaphambili kokhetho, kanye lokubotshwa kwamabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Job Sikhala oselenyanga phose ezine evalelwe entilongweni. USikhala walelwa imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail ukuze athoniswe icala lokuthi watshotshozela udlakela evela emzini wakhe. Lanxa umongameli u-Emmerson Mnangagwa esesukile kwele Melika, balokhe beza kuyatshengisela phambi kwamahhofisi e-United Nations emzameni yokubonisa inkokheli zamazwe omhlaba ngenhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe phansi kombuso okhona. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Tamburai Gwegwerere, isikhulumeli se-CCC kwele Melika, abayibo abaqoqa ukutshengisela lokhu.
Namhlanje kulama workshops, ama democracy workshops aqoqiweyo lapho uzabe kuhlangana khona abantu ezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukuzwa kulabakhulumayo esinabo. Bahlanganisela o-Hopewell Chingono, bahlanganisela u-Daniel Molokele, o-MP weWanke. Bakhona njalo ezinye inkokheli ze-CCC ezivele eZimbabwe ezizabe zikhona, ezizabe zikhuluma kuma-workshops lawa aqoqiweyo abizwa ukuthi ama-democracy workshops.
Kungani litshengisela umnumzana Mnangagwa esesukile kwele Melika, lijongeni ngalokhu?
ye ukuthi umnankagwa usehambile hayi besikwazi lokho vele ngoba vele thina besiqoqe ukuthi siyaba sitshekisela ngomgqibelo sikwazi ukuthi ye uyabe ngekho uyabe sehambile yena ukhulume izolo injongo yethu yikuthi khona kwazakale lizwe lonke ukuthi silezikhalazo ezinjani yena vele hayi uyasizwa noma kungukuthi sikhulume nini kodwa lapha senzele ukuthi nje sibuthane abantu bekhona abantu babekhona kubonakale emhlabeni wonke indaba sikhala ngazo izikhalazo zethu izikhalazo zokubandlululwa nokuncindezelwa kwabantu eZimbabwe abantu ababuthiweyo abojobs khala labanye ababuthiwayo ababotshelwe bengamacala abantu bonke abacindezelwayo eZimbabwe yikho esifuna ukuthi sazise elizweni lonke emhlabeni wonke nje ukuthi isimo seZimbabwe simi kanye
lingathi kukhona yini elivumelana lakho okukhitshwe ngumnumzana Mnangagwa esipha inkulumo yakhe ngolwesine phambi kwamazwe wonke omhlaba
yena umnankagwa ube khuluma kakhulu ngendaba zama-sanctions thina sifuna ukuthi khona sazisa umhlaba wonke ukuthi khona hhayi ayisiyo le ndaba ephambanisa izinto ezimbabwe ama-sanctions ayisiwo yiwo ayisiwo ayenza ukuthi into zingahambi kuhle ezimbabwe so thina into esifuna ukuthi siyenze kakhulu ukuthi sibuthane sibambane i-demonstration yinto engavukizwayo ezimbabwe yikho-ke thina lapha sithe hhayi njengoba singekho thina ezimbabwe kulabacindezeli siye sizabuthana sikhulume sibaningi kuyazwakala umhlaba wonke uzabakwazi uzakuzwa ngoba umuntu uzabona laphana ukuthi hawu kanti abantu laba bakhuluma ngani abe sekunaleyo ukuthi azwisise ukuthi ezimbabwe kume kanjani hhayi siyanxusa abantu ababuye asibuye ngomgqibelo kusasa siyabe sikhona phambi kwe-United Nations e-Dag Hammarskjöld Park ephambili kanye le-United Nations basesekhona abanye abazwisisayo abafuna labo ukuthi bangezwa ngezimbabwe abakhokheli bamanye amazwe njalo konke lokhu kuyabe kuphuma kuma emsakazweni elizweni lonke emhlabeni wonke jikelele yikho-ke hhayi ye sisekusekhona siyabe sikhona sibili asibuyeni sonke ngobuningi bethu sime sibonakale sitshengisele sizwakale emhlabeni wonke ukuthi khona ye sithini njengabantwana bezimbabwe sikhangelele ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo njalo sikhangelele ukuthi khona kulungisiswe indaba zokhetho lwakhona ukuthi lube lukhetho oluqondileyo olusemgceke olungelakuncindezelana lokubulalana nalodlakela njalo lokuthi khona sazise umhlaba wonke ukuthi khona hhayi abantu balokhu besabuncindezela ujobs khala labanye ababotshiwe
umnumzana Tambura Igwekwerere isikhulumeli sebandla le-CCC kwele melika obexoxa le-studio 7 ese-New York City loba kunjalo umnumzana Nick Mangwana isikhulumeli sogatsha lwezokwethulwa kwembiko kuhulumende utshele i-studio 7 izolo kuhlelo olwe-live talk ukuthi abantu bakhululekile ukutshengisela nxa befuna ngoba kulilungelo labo kodwa uhulumende wakhe uyazama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo yabantu eZimbabwe. Uthe inkinga eziba khona zibangelwa izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe ngamazwe eNtshonalanga. Abomanyano benhlanganiso zezakhamizi owe Residents Associations Coalition for Electoral Reform bathi kumele baphiwe ilungelo lokupha imibono yabo nxa kuxotshwa inkokheli zamakhansila ngokuphathelane lezombusazwe kanye lokuthi bazishe ngabafisa ukungena ezinkundleni zobukhokheli inotho lempahla abalayo bengakangeni kulezo zikhundla. UMavis Gama wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenziwe inkokheli ye-Residents Association Coalition for Electoral Reforms owenzelwe e-Media Center eHarare wokwethula okuvunyelanwe emhlanganweni owenziwa eGweru kusukwana esanda kwedlula. Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli se-Reza ulandisa kabanzi ngabakuvumelene emhlanganweni waseGweru.
Sifuna ukuze sibe le role lathi thina njengama-residents njenge-electorate through i-referendum ukuthi nxa bona sebe-initiatile i-process yabo ye-recall sebebuya ebantwini sivote thina ukuthi hayi rikolani umuntu lowo kumbe hayi lo sisebenza laye kakuhle asi ingafuni ukuthi esikhathini lesi umuntu lowo akhutshwe noma thina sisebenza la makhansile labo member of parliament siyabe sesile-relationship labo.
UKhumalo uthi kunje inhlanganiso lezi sezizosungula ugwalo lweziqondiso oluzosiza ukutsho ukuthi izakhamizi zidinga inkokheli enjani.
Sifuna ukuze ama-political parties nxa sebesenza ama manifestos abo, bathathe ama expectations ethu. Sesibona ukuthi yiwapi ama political parties athethe ama expectations ethu. Yibo esizasebenza labo bona labo. Asisoze sisebenze nje lama political parties because ngama political parties bafuna ukuvonyelwa, hayi.
Lokho kusekelwe ngesinye isiphathamandla senhlanganiso ecubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uNkosazana Patience Sibanda.
Izakhamizi kumele zifundiswe kabanzi ukuthi ukhansila kumele ebe ngumuntu onjani ekuqaleni, ngoba ma singathi sesinanzelela ukuthi kulezi nsuku abantu begcina sebefaka abantu ababamelayo, kodwa abantu labana kungayisikho ukuthi bafuna ukumela abantu, kuyikuthi bona babe bele zinye injongo.
Kwagcizelelwa isiphathamandla senhlanganiso eye Heal Zimbabwe, uMnumzana William Noah Banda.
Into ebulala ilizwe kakhulu ngoba ingqubekela phambili yabe ingasekho. Akwenzi ukuthi umuntu ekhitshwe esikhundleni ngephathi kuyithe samvotelayo ukuthi ebe khona khona. Yitho kumele simkhiphe thina esamvotelayo umuntu nalo. Ngoba siyakwazi ukuthi usebenza njani emphakathini, sisebenza layo. Umuntu esimthumayo phezulu khona ngapha, whether kubo councilor kumbe parliament, yithe simthumayo. Ngoba ngase bemkhipha bona, hayi sokuphambanisa uZulu. Kuthi ukuthi ama rights ethu okuvota asahlonitshwa.
Kodwa umkhokeli wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, uNkosikazi Abigail Muphambi, uthi lanxa evumelana lemibono yabe-reza, kunenye okusadingakalayo ukuba kulungisiswe ehlangothini lwemithetho.
Ayisondaba yama-manifesto, ayisondaba e-advocacy kakhulu, indaba yokuthi lama sihlezi phansi kumbe nxa sithe sahlala sibonisane ukuthi kambe singenza njani, muphi umthetho esifuna ukuthi utshintshwe, njalo utshintshwe ngaphi, ndlela bani.
Inhlanganiso ezikulo manyano we-Residents Associations Coalition for Electoral Reforms ezigoqela eye-Combined Harare Residents Association, eye-Chitungwiza Residents Trust, leye-Simukai Residents Trust, bathi bona sebavumelana ukuba bazosekela amabandla ezombusazwe aleziqondiso ezihambelana lalokho okukhangelelwe yizakhamizi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwamanje sikhangele ezemidlalo. Seliphelelwe ngumphako iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kumkhankaso okudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba olohlobo lwe-T20 ozaqhutshelwa kwele-South Africa ngomnyaka ozayo. Ngemva kokunqotshwa liqembu le-Ireland ngama-runs amane namhlanje emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi lilahlekelwe lithuba elokuphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 okwakuqala kumbali yalo ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele-Ireland namhla emini. Limpumela ichiye umqeqeshi waleli qembu uGary Brent ephelelwe ngamazwi ngoba iqembu leZimbabwe belitshengise ithemba elikhulu kwimidlalo yezibaya.
I'm absolutely gutted. Girls have put in a lot of work. Very proud of their efforts and
Nitane kakhulu ngoba amantombazana asebenze gadalala njalo kunqotshwa sesikuleli banga kunzima ukwamukela. Sibachayela ihlombe abeqembu le-Island. Kodwa ngiyaziqhenya ngendlela amantombazana adlale ngayo kulomncintiswano.
Kumidlalo yezibaya iqembu leZimbabwe belinqobele Papua New Guinea kwaqala ngama-wickets ayi-92, kwesibili linqobele Thailand ngama-wickets ayi-6, kuthi kwesithathu linqotshwe ngama-wickets amane le-United Arab Emirates. Sikhangele umdlalo wenguqu, amaqembu adlala kusigaba seKasilaka Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu leZPC Kariba lizadibana le-Black Rhinos ngaseNyamunga, iqembu le-Cranbourne Bullets lizadibana le-Highlanders ngaseVengere, iqembu le-FC Platinum lizancikilana le-Bulawayo City semandaba. Iqembu leyadala izemukela eCapes United ngase National Sports Stadium. Iqembu leChicken Inn lizadlala lele wawa ngase Luveve kuthi iqembu leTenex lizadibana lele Harare City ngase Sakuba. Ngensonto iqembu leDynamos lizadlala lele Nkezi Platinum Stars ngase National Sports Stadium. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Manyika Diamonds ngase Luveve kuthi iqembu leTriangle lizadlala lele Rentals ngase Kipo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 o'clock.
Uhlelo woza Friday kuliviki sileqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Sizwe okuningi ngomuntu kaMili Nkomo we Studio 7.
Isihloko salelidlalante sithi isimemezelo sika Kesari nango umholi weqembu.
Ngibingelele emsakazweni Studio 7 obingelelayo ngoSharpmind Ncube. Ngokuzalwa ngizala ePlumtree phansi kwenduna uMadlambuzi esigabeni saseBhanimumba. Kutsho ukuthi ama-albhamu esinawo i-full album iyodwa nesingle track eyodwa esiqale ngayo 2020 elesihloko esithi Unembeza. I-album yethu i-full album iphume 2021.
Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Bengasithola kunombolo ezithi 061 7433 662. Ngizosiphinda futhi 061 7433 662. Chukuthi ilizwe esisebenza sikulo seSouth Africa. Abangathanda ukuxhumana lathi bengasithinta kulezo number, inumber zaseSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi beqhubeke besisapota, besithengela ama-original CD okwenzela ukuthi lathi singaphela amandla, siqhubeke sibajabulisa ngokubatshayela ingoma.
Uphuma ke enkundleni uSharpmind Ncube leqembu lakhe leMadlambuzi Super Sounds ngale.
Live Talk namhla sikhangela ukwethulwe izolo ngumongameli uEmerson Mnangagwa emhlanganweni omkhulu owe United Nations General Assembly. Singakehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi bephansi kweZupco kobulawayo bakhala ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya edinga uqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu, hathi alombuso okhululekileyo. kuhlelo Woza Friday liviki besileqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Gumede Saidi ngisithi yasidibaneni ngo 7:30 kusasa ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku voendebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.